Intengo eziningi zilokhu eziqansa njalo ezinye zilokhu ezingakayehli njengokukhangelelwa. Okuyikubana kukabili okuyinto kakhona. Okunye singathi yibuqholo bomabhizimusi, okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma ngento zamabhizimusi lezomikhonomi. Uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlise namaprice. Kodwa kuba lento esithi yigap between implementation le-announcement. Esikubona isikhathi esiningi ukubana uhulumende uzo-announce athi sesivumelane lokho. Bese sikhangela kundaba zemabhizimusi. Mina singavumelana lo uhulumende njengobusinessman uthi sisabisele amaprayizi mhla ka-25. Kodwa isitoku lesi ubusinessman asesibambile usithenge ngamaprayizi athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo. Okutsho kubanayo ukuthi uza kuya kulosi. Into eyenzakalayo ukuthi uhulumende maye sesitshela abantu ukuthi sokuvunyelwene labo masamabhizimusi ukuthi behlise. Kulento angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamaprayizi athe gxagxa labakhweza umthelo, nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani? Ngoba siyakunanzelela ukuthi amaprayizi azayehla. Yilawo azabe thatha istock esitsha, kodwa lesi sidala bengasithengisa ngamaprayizi babe run outwa yilosi. Akula bhizimusi erana yilosi oba ubhizimisimeni ozafuna ukurana yilosi. Igephu yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani? Into engacaciyo kwi-implementation yendaba yokwehlisa amaprayizi. Ngiyakuzwisisa njalo ukubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ukubana yena angayenzi ukuthiwa ngama-control price. Uyenze kuyi-negotiation okubana ngama-manufacturers lama-retailers abavumelene lohulumende ukuthi sibuyele kumaprayizi lana.
Khona ngeziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla?
I-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi i-product eqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi ukwehliswa kwamaprayizi kube ngama-product wonke, kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana lohulumende ngaba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla nsuku ngensuku, not wonke nje. Ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abezecooking oil, abezomumbu impuphu, laba ama-baker, into esasibakhangele bekhona. Kodwa kulama ama-product angekho khonapho ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle, wonke umuntu abesekhangelela ukuthi yonke into kayehle. Kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kwenziwa njani ukwehlisa amaprayizi. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane ukuthi sesiyehlisa amaprayizi, sesivumelene njalo sibe sesikuchasisa njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njani. Singakhangela ukuthi amaprayizi amaningi abasawafaki njengoba sebatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi kuthatha advantage by abobusinessmen. Ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uza kubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabobusinessmen ukuthi labezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yi-ecocash loba yiswipe. So uzananzelela ukuthi amaprayizi amane abasawafaka amaprayizi, ngoba isikhathi esiningi engalifaka iprayizi ngedola